sikhangela ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili kodwa ngikukhangelela ukuthi ayikhisimusi esiyangena kilo alilihle sibili iyakhanya ukuthi kulokusilela silokumangalisayo okukhona phakathi kokuphila kwabantu umumo esiyokathesi ngokuthi sikhulumisane njengamazimbabweni sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe njengoba izimbabwe nje ilamabandla ezombusazwe amaningi ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelela ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho esike sakwenza izolo lokhona kuzokubunjwa uhulumende womanyana kodwa kathesi angitsho ukuthi kumbe kulungiselele ukuthi kubunjwe uhulumende womanyana ithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalihlangaphi ubukhokheli yobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqakathekileyo ngoba hambe shiwo abantu nxa bengapha abantu bengasala bebusa izihlahla yini